kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olwamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uyamthanda yini? Uyamsupporta yini? Uzahamba naye yini?
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalomozi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegizime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathi ntambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mukufumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mukufumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mukufumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMukufumira esokuthi yatonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMukufumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegizime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho. Ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendi umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphokethini abantu, ezinye ziphethwe khona le Europe, zisemelika, zise-Asia. Siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mvumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe. Kumele ke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabazi abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa kuchonga ukuthi iqedwa umfumira yedwa banenge abantu abatshontshela abantu bezimbabwe okusamele babotshwe ngakho ke lothi yena hayi kuyikusebenza lokho akakaqalisi kusamele kusetshenzwe ukuze abantu bezimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efanele
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele ncube uhulumende kumele awuphathe kanjani
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinye ilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu kuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapolisa iunit entsha yamapolisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi hayi la mapolisa khona kumele ke basebenzele anti-corruption commission kumele yona ngokwayo i-national prosecuting authority ilogatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu baphiwe imali eneleyo lamandla wonke eneleyo lemithetho yonke eneleyo kumele kuqeqeshiswe amapolisa kuqeqeshiswe abachuthisi kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo
umnumzana efidlela ncube yincwadi yehlaziya ezombusazwe Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele parlamente oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Okumalo uzancintisana labameli bamabandla achiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngomabasa. Uchamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in? Yeah. Uyamthanda in? Yeah. Uyamsupporta in? Yeah. Uzahamba naye in? Yeah. Ubaba Dalumuzi? Yeah. Member of parliament? Yeah. For which constituents?
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele parlamente namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lomhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla lezanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asavula isilawa sesekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
Njani?
Sikhuluma senza amen, eniwo mama. Sikhuluma senza.
Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni ye Twitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Langlela ndwandwe,
langlela
ndwandwe,
langlela
mshweshwe,
langlela nampala fobembuna.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe, osekuthi izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kawadi 1 Nkaze, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomoshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzise irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisisa okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni semasiya lemathetheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yalawo madamu asesile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavilejisi angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutshaya kwamadamu lokhu kusho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezenjabo umdida le-anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangane layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqhindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi zithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzense enandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembane Mlilo kaVillage 3 enandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo, gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bebuye nxasa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lo dubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Ufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize bani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanangana basaqinaqinile. Hheyi hayi, khanya ngokubona kwethu ngani yinto leyo ukuthi hayi mayuyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina ngibona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asiphanga leso simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokho engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthuzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthulelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa wafuwe mbula
gukama.
Sibonge ke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosta okugatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT. Yena ke usenkayi kwesikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukhansila wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngingathanda ukuzingelela enkayi lapha kunzima kakhulu. Kunzima sibili akuphileki kakhulu abantu bakhathazwa yimali. Akula mali. Impahla ezikhona ezitholakalayo, impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu, ziyabiza okumangalisayo. Sesiphila kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala, izulu azangilana. Kuyalanja kakhulu lalabo abathi baziza okungamabhakebheke enyawuthi labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi engqongelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakho abe sesiyathenga ithukile. Iphele nzima kakhulu, akuhambeki, izimota ziyadula. Akulanto right.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyahlolisisa njengabantu abangomama. Ungakhangela amashebhu akhona esigabeni sethu enkaya ikakhulu emaphandleni akhona. Hala mpahla ezibonana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela isepa eshopu, kwesinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi lamanzi, kunesipho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane kodwa kwakathesi kithule nje kuphezi akuzakali lutho. Kulamaphepha enziwayo owakuphekile kukhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane, akula zibhorane ezifakwayo. Owakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi, manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ukhuluma nje khonapha lapho engikhona mina kulama-cooperatives ezingadi, abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu. Kwenzeka ukuthi intshana kodwa aphela amanzi, asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zena lezi ezilithane ezikhona. Sese kusila nzima ngokuthi ezibhoraneni zena lezi ezilithane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigedele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe. Kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lonyaka ala manzi, iinkomo lazo zinatha zize zena lezi ezibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu batshona khona. Bese kunceda yena imigodi yenale egedwe ngabantu bezigedela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho esitesi ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Sasela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo, baphenda igida nje kuphela ukuthi bayithole amanzi. Kodwa kunzima, kukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye, kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba, amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha?
Ngingakhuluma amanga sibili. Hhayi, ababonakali. Hhayi, ababonakali sibili. Ngathi khonapha nje ewadini ikhansila wami, hhayi angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plans, lama-5 year plans, lama-1 year plans. Akwakathetha I don't know, akula plan nje elandelwayo. lokho kusenzakala khokhana nje sasivele sekwenzile asiboni change vele asiboni ukuthi kule implementation of development akulalutho olwenzakalayo esikini
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT yena esenkayi woskhobokhobo wake waba ngukhansila we-ward yesiphunyuka asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC
Sibonge ke usithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU PF Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzane ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho elizwe. Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZANU PF kodwa abanye bathi hayi izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho dawumanga ngendlela ejabulisayo kodwa okwesibili ngikathanda ukuthi ngithi asikho ukuhluleka kweZANU PF njengokunakana kwabanye abathi ukuhluleka kweZANU PF bangakutsho yebo kambe ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZANU PF kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikho ukuhluleka kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezileminyaka zisonakala so sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new dispensation lethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto impilo zabantu zibe nganeno kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto kuba nobuhlungu obukhangelelweyo ukuthi buziwe yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha sizananzelela ukuthi kulama-austerity measures ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho kuncane kuhambelanda loko kulime wakuzuza awungeke uthi wena ufuna 50 kg wena ulime i-20 kg liyana iyabe ivele ngapi yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho okunye baba ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinangakuhle siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi zinto engezimbabwe kuphela kodwa amazwe amaningi kusouthern africa so lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathesi kunje nje amanzi awele kariba nxa yoku-24% kutho ukuthi hathi gazi empilweni yethu since 1950 lapho ikilegeriba eyabunjwa khona sike kulelo banga sokusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingelamagetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-indastry ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha esitweni nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generato kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generato emini sokusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle
bakhona abathi ngabe umongameli Emerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlala khona ebantwini, kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane lalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe laye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi, amanzi, lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva, ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminjani eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani imisakazi khona ngapha.
Hayi, sibongile kakhulu ba. Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla lezanu PF ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Hila pankosi, hila pankosi, sipansa mshalena manzina gila yoba. Pansam chalene manzi na lila yoba, mutum chava ne zilingo zawo, chali yega chenge loku chenge loka, chele la babu na bali.
Lila pankosi,
osi la pankosi,
lila pankosi, chenge loku chenge loka, ubu na betu.
Umfoka Molo ubhekumuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha nkosi. Sinake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo likhumbule zikhona njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.